Indebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhlaka 27 Mpalakazi 2018 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abathengisa amafutha ezimota ngudlu bathi kuyaqhela umkambo wokuthengisa ipetulo lamanye amafutha sisitha. Inkokeli yenhlanganiso ezimela amalungelo abantwana zenza umhlangano wokukhuthaza ukuguqulwa kwemithetho evikela abantwana ngesiphangiphangi. Iningi lithi kusobala ukuthi uhulumende kuyehluleka ukulungisa umnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Abathengisa amafutha ezimota ngudlu bathi uyaqhela umkambo wokuthengisa ipetulo lamanye amafutha ensitha. Loba nje kusobala ukuthi indwendwe lokho ziqhela emagalajini, emadolobheni, lemaphandleni, lapho kumele kutholakale khona amafutha la. Abathengisa insita bathi bayatshaya imali okumangalisayo kulezi nsuku. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ukutholakala kwamafutha ezimota lokhe kusiya kusiba nzima, njalo abaningi sebeze belala belindele ukuthi mhlawumbe engafika bengekho. Kuyo yonke le ingxabangxoza, bakhona asebethole ithuba lokwenza imali ngokuthengisa lamafutha okungekho emthethweni ngentengo ephezulu kulaleyo etholakala emagalajini. Umnumzana Emeritus Chagurwa yena uncoma abathengisa lawa amafutha ethi bayaphathisa ikakhulu nxa umuntu esephelelwe njalo ejahile.
I black market has been assisting us. Izolo besikhamba singela mali, singela fuel. Sesistranded ukuthi senze njani. Sahlangana labantu bethengisa ekhoneni ku 6th Avenue la ku Main Street. Sathi sathaba. Sathenga sibili at 17 rand i liter. It helped us even kudura, but sibona kungcono ukuthi sithenge ngokuthi sibe stranded singabi le fuel. And then ngale bathengisa 22 pound kwezinye indawo iblack market i5 liters ye fuel. In as much as kubuhlungu ukukhipha imali engako, kodwa nxa usustranded yabo ngasela choice. So iblack market bengayipromota sibili ba kube lama outlets amaningi. Mthembi price ngaba competitive price yehle. Abantu beqala ukuthola ifuel kuhle kulokuthi abantu bekhe sidubeka silayina 2 days simelele ifuel.
Umnumzana Sipho Sibanda uthi udubo lwamafutha luzaba nzima ukuluqeda njengoba solubangwa ngamandla ngabantu asebefuna ukuthola inzuzo ephezulu ngokuthenga bethengisele abanye. Ngokho-ke kuqakathekile ukuthi kube lo mthetho obopha abatholakale bethengisa ngudlu.
Ifuel udubo lwayo hayi kuzaba nzima ukuthi phele, because vele lathi abantu yithi esesizikhozelayo lokhu, because almost every day ifuel iyabuya emagaraji, and then you'll see the same cars yiba babe bakuqueue. And the next thing yona leyana the same fuel eyabe siyithethe emagaraji yesilanda ukuyayithengisa ema-black market. Ungakhangela ubone ifuel is something like i-diesel $32 to $40 per liter, which is something like $7 per liter. And then ku-black market we are actually $20. So those people, they are making a killing ukuthi almost 5 liters, every 5 liters uprofita $13. So ukuthi ayekele ukukwenza kulokhuyana, cabanga ubone nxa engakwanisa ukudrena 200 liters per day, which means into esegcekeni kusobala ukuthi i-black market will be there, is there to stay, ayindawo. Ngaphandle i-government yona layo ingafaka umthetho ukuthi umuntu engabanjwa ethengisa i-fuel, because the bottom line is umthetho.
Ukuswelakala kwemisebenzi ngokunye okubangela ukuthi abantu badinge indlela ezithize zokuphandela imuli zabo, kutsho umnumzana Thabani Moyo okulumsebenzi.
Hayi, isimo lesi sikhona vele usebenza ngakhona kokukhona lawo, ngoba nxa ukukhona lapho uyithola khona i-fuel lawo usuyithengisa khona pha ngezigubhu, hambona nto akungcono. So thina lathi bakhona abasiphayo ezindaweni zethu, siyangena ngena lathi lapho sisikwanisa ukungena khona, Siyayisayithola sibili fuel. Siyayithola ifuel yabiyabitheka xa nje sesiyingenisa lathi khonapho. Abantu bayahlala vele bezifuna vele izigubhu zonezo. Ngoba emagarajini lapho kuyafiwa. Kuyafiwa vele emagarajini ukuthi uyithole wena ifuel. Usuka kube nzima kodwa thina nje sile ndlela zethu ezokuthi siyithole ifuel. So singavele siyithole lathi sesiyidlulisela phambili kwabanye. Abazeyifuna and bahlala beyifuna futhi isikhathi sonke akula msebenzi phela futhi so indlela yothi yondeyo yakuyithole la ukuthi wenze amadira akho lawe kuphume something for abantwana ayifanele uyizame la so thina khona ukuthi kuyabe kungani kuyabe kufida abantwana so siyaqhubekela phambili ngakho osikwenza
abanye abakhulume le studio 7 kodwa bala ukuthi bezwakale bekhuluma emoyeni bathi bona amafutha lawa athengiswa ngudlu emagalajini nxa abantu sebelele njalo akula muntu ongakubona kusenzakala kumbe akumise. Bathi laba bantu basebenza ndawonye lamagalaji babe sebesiya wathengisa amafutha la ngudlu ngoba ngaleyo ndlela bethola inzuzo ephezulu kakhulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umsekeli kamongameli uRetired General Constantina Chiwenga uthi odokotela abakhalale umsebenzi bephula umthetho. Ngakho ke bamiswe umsebenzi wesikhatshana ukwenzela ukubajezisa ngalokhu abakwenzileyo. Uchiwe ngawethule lokhu namhla eHarare ngesikhathi ekhuluma labameli bamadokotela la njalo leziphathamandla zenkampani yeNetfarm ethenga amaphilisi lemitshina esetshenziswa ezibhedlela zikahulumende. Odokotela esikhulume labo bathe uhulumende kakhulumi iqiniso ngokumele kusetshenziswe ezibhedlela. Bathe amaphilisi abatshengiswe yiNetfarm sokwadlula isikhathi sokuthi asetshenziswe ngakho ke akukho okutsha okuthengwe nguhulumende. Odokotela abakhalala umsebenzi bafuna ukuthi uhulumende athenge imitshina, amaphilisi lokunye okumele kusetshenziswe ezibhedlela bahlawulwe iholo ngamadola hatshi ama-bond notes lama-RTGS lokunye okunenginengi. Bathi ababuyele emsebenzini nxa uhulumende engalungisanga konke okubahluphayo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lodokotela Elopis Banda, ingcwethi kwezempilakahle.
Ukumiswa kwabantu umsebenzi, abantu besezibhedlela, kuyahlupha. Ngenxa yokuthi amadokotela asebenza ngama-stages. Kulama-junior azathi ukuthi wena ibizo lakho ngubani, umkhuhlane wakho yuphi. Angakwazi ukuthi umkhuhlane wakho ngubani, sesithi hayi ingcitshi nguzibani, emqhubele kulowo zibani. Uzibani loyo ngehlukileka la, ethi hayi u-consultant nguzibani. Manje ungasuspenda amadokotela i-chain yonke leyo iyaphambaniseka. Iyaphambaniseka akuncedi muntu.
Kumele ke kwenziweni ke lapha dokotela Sibanda.
Okuqakathekileyo ukuthi amadokotela la bazwisise izikhalazo zabo. Bazibone ukuthi bangazisebenza njani lezo zikhalazo ngoba asizo zikhalazo zamahlayana ngoba lizwile njalo abantu abanye abasebengena futhi ekuma-strike ona lawo. Zibambela i-economy ikakhulu. Imali abayiholayo isilutshwana kulalokho ebiyikho khona izolo. Intengo isiphezulu kakhulu. Kulapho okulohlupho khona.
Uhulumende ukhala lapha-ke Dr. Sibanda ukuthi kala madola ukuthi ababhadale. Pho manje udaba lolo luzaphela nxa kunjalo?
Ah, luhlupho ngoba yikho engikutshoyo ukuthi i-economy. Aluba i-economy ibingayi-improve, then imali ke izazukazakala. Angiqondi ukuthi bakhalele ukuthi bekubhadale ngamadola kodwa. Babuqalele ukuthi bagadibhale ngemali eyenelisa ukuthi bethenge lokho abakuthengayo njengabantu bethu. Uhlupho esizaba lalo kakhulu yikuthi abafana bonke labo ukuthi abasuspendiwe. Kade ezabasasebenzi abasala muntu abamsebenzelayo. Sebeyadinga umsebenzi kwamanye amazwe. Behambe. Abantu bonke abafundiswa isikhathi eside kangaka uyaqalisa nini futhi ukubafundisa ama 10, 15 years of training. Usiqalisela phansi. So kuzalimaza i-health care kakhulu konoko.
Siyabona uhulumendeni uthi phela lokho ke abakwenzileyo kungazani ngakho emthethweni. Kambe ukuze kube semthethweni kumele benzeni? Odokotela.
I-strike kayizange ibe semthethweni noma nini. Into efanele ibe khona ukuthi umqhatshwa nomqhatshi bahlale phansi bekhulumisane ukuthi hayi uhlupho lwami yilolo, olwakho yilolo. Manje kukhanya ukuthi kabakhulumisani, kabazwanani khonapho phakathi kwabo. uhulumeni uthi kala mali labana bathi bafuna imali gabadinga indlela ephakathi ukuthi manje njengoba imali ingekho singadingani singasebenzisana okunye okungalinceda ukuthi siqhubekele phambili ukuthi lo azwisise omunye ukuthi isikhalazo sakhe yisiphi esikahulumeni isikala mali esabamadokotela ukuthi imali ilutshwana lokuthi ezibhedlela izinto abazisebenzisayo lazo sezilutshwana
siyabona njalo uhulumeni uthi kumele ukuthi nxa bengaphenduka odokotela laba kuthathwe lokho kuthiwa yi-disciplinary action ukuthi bajeziswe sibili kambe kungabe kuyindlela eyiyo yini uhulumende ayenza ngayo khonokho
uhulumende uqatshe abantu abaningi phela kaqatshe madokotela wonke wodwa ngakho nxa kuyikuthi sekonakele olunye ulutho engayekelela ukuthatha izijeziso lezo bonke abantu fawuda nganamadokotela lawa yekele so i-disciplinary action ifanele ibe khona ukuthi abanganani yikho kungahlupha kodwa ukuba khona ifanele ibe khona otherwise kungakhathazi i-system yonke nje
yisiphi isixwayiso ongasinika uhulumende ukuthi abambe njani udabalwane
okokuqala ukuthi kabazame ukuzwisisana la madokotela ukuthi inhlupho zalo yiziphi bazame njalo ukuthi behambe ezibhedlela bebone ukuthi kwenzakalani ukuthi la madokotela kuhamba amanga yini kumbe kaqambi manga
udokotela Elophis Panda ingcweti kwezempilakahle sixoxe laye eseHarare
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Inkokeli yenhlanganiso ezilwela amalungelo abantwana ziyenze umhlangano ukukhuthaza ukuguqula kwemithetho evikela abantwana ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi kuqedwe udubo olubikwa solubhakhile eZimbabwe olokwendisa abantwana besasebancane. Intatheli yezindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lo mhlangano ocuphwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe National Council for the Welfare of Children, ZNCWC, bemanyene labe Southern African Parliamentary Support Network Trust, iSAPST. Umnumzana Maxim Murangwani owenhlanganiso yeZNCWC obekhona emhlanganweni lo uthi injongo bekuyikukhuthazana ukusebenzelana kwenhlanganiso ezilwela ilungelo labantwana lababumba imithetho abedalele parlamente.
Umhlangano lo usibe lawo ngoba sesinanzelela ukuthi inhlanganiso ezimele zizodwa ezincedisa abantwana azenenisi ukuthi sikhangele sikhulumisane leParliament of Zimbabwe ukuthi behambise izikhalazo zabo. So umhlangano unjenge ubaphathise ukuthi bengayenza njani ukuze bakhulumisane leParliament of Zimbabwe.
Unkosazana Kudzai Khosa olwela amalungelo abantwana ekade semhlanganweni munye uthi ukuhlukuluza kwabantwana sokubhakhe kakhulu udubo olukhulu luyikwendiswa kwabantwana besesebancane osokudinga ukuthi umthetho ungenele.
Sifuna ukuthi imithetho itshintshwe ukuze amankazana abaphansi kwe-18 years bengangeni into ama-marriages. Kucace kuhle ukuze ukuthi sivikele abantwana bethu. Udubo wangkhona inani yabantwana abangene kwama-marriages basabancane ikhulu kakhulu kodwa nxa sifuna ukukhuluma nabatshintshi umthetho ukuthi batshintshe umthetho lo ukuze sivikele abantwana bethu.
Umnumzana Murungweni uthi bazakhweza lolu daba kudalele parlamente ngenyanga ezayo bekhangela inkinga zonke hatshi ezomendo kuphela.
Yesikhangela izinto eziningi ezihlangana labantwana, izinto zokuthi abantwana bayedla basesebancane, abanye abantwana bala ama-birth certificate, abanye abantwana abaye esikolweni bayaxotshwa esikolweni. So besikhangela ukuthi thina ukuthi singayenza njani ukwenza ukuthi iParliament yethu ilungise imithetho ukwenza ukuthi abantwana bengaxotshwa esikolweni, abantwana wonke umntwana abe le-birth certificate, lokuthi singayenza iziphi indlela esingayenza ukuthi iParliament yethu ibiphangise ngokusheshe ukulungisa leyo mthetho efuze ilungise.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe National Council for the Welfare of Children, umfundisi Taylor Nyanete, uthi ama-statistics akhomba ukuba udubo lokwendiswa kwabantwana lokhe luqonga, njalo bafuna ukuthi kulungisiswe umthetho ikakhulu owe-Child Protection Act ngesiphangiphangi. Unkosazana Farirai Gumbonzwana wenhlanganiso ye-Rosario Memorial Trust eShamba lakoMurewa emaphandleni abasebenzela enzikini yesabelo esibhahelo ludubo njalo besebenzelana lamankazana ezikolo uthi sebebumba amaklabhu okukhuthazana abizwa ngokuthi ngama-Girl Champion Clubs. Lomhlangano ungenwe ngabehlanganiso ezigoqela iPlan International, World Vision, Rosario Trust, Scripture Union, Church Zimbabwe, Mangwende Orphanage yakuMurewa, Shamareva na Sikana le Action Aid lezinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
ULivetalk namhla kuhlelo lwabesifazana asiyithuzeni bomama, sixoxa labesifazana ngekhefu yakhisimusi. Le yiStudio 7 sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wabe waba ngumongameli wakwele Madagascar uAndre Rajoelina ukhangelelwe ukubuyela embusweni ngemva kokunqoba kukhetho lwe-runoff phakathi kwakhe lomunye njalo owake waba ngumongameli uMark Ravalomananana. URajoelina ubikwa ethole isilinganiso sokungamajumi edlula amahlanu ekhulwini, 55% zamavoti. Iintatheli izindaba zakwele Sudan nazo sezimanyene lezinye izisebenzi ekukhaleleni umsebenzi zisola uhulumende kamongameli Omar al-Bashir. Abenhlanganiso e-Sudanese Journalist Network bamanyene labanye abakhonona ngokuqonga kwentengo lempahla lokudla elizweni ekuqaleni komnyaka ngomhla ka-19 Mbalakazi ngaphambilini kwekhisimusi. Iningi lithi kusobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho welizwe, kukanti-ke lokungavumi kwebandla le-MDC ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wanqoba kukhetho yikho kubangela ukuthi uhlupho lolu luqhubekele phambili. Lokhu kwenzakala kulokusilela kwemali yamanye amazwe, amafutha ezimota lama-bond notes, njalo labanye odokotela lababalisi bekhalala umsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uqophe lomnumzana Sicelo Mpofu owayengumgcini sihlalo wenkayi Rural District Council okubandla le-MDCT endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association leZimbabwe Congress of Trade Unions onguye osungula lingxoxo.
Umnyaka esikhanya siwuphethe ngendlela ezinzima, abantu izakhamizi ziphatheke kubi, abantu beZimbabwe behlukuluzekile. Sikhuluma kade sabantu besemalayini, akulama-petrol, akulamali emabhenki, intengo zezinto ziyakhwela, lokuthi kade sisebenzisa malini ukuthi uthenge ama-price akhola zonke insuku. So kuyadingisa ukuthi hayi insuku azidlula. Nxa sesikhangeleke ukuthi umnyaka ozayo siya kiyo siya ngani. Kathesi ngikhuluma kanje livananzela kule bhajethi elethiweyo ngumthuli Ncube uminista wezemali uMboyizenotho. Ungananzela kuleyo bhajethi kulezinto eziningi ezinanzeleleyo kunembolo ngathi vele yakho isikhombi indawo. Okokuqala, ihlobo likahulumende silalo thina lapha e-ZANU PF i-denial abavume ukuthi i-bond note le-US dollar akulingani, kodwa bona bathi kuyalingana. Yi-point number one, bangaqhubeka beya leyo attitude kumbe beya leyo mbono asiyindawo. Okwesibili, sile mthetho esibona ngathina iyaxotha abantu, kathi sibathi bona iZimbabwe is open for business. Kodwa ungakhangela kuhle lo mthetho le-Indigenization Act ethi kambe libona ngathi ukhona umuntu olengqondo ongakuye ezoletha imali yakhe ezofaka imali yakhe entweni ebona ukuthi izandliwa ngumuntu enengasuzayishe esehlenikelwa umuntu. So sile mthetho eminingi, sile mthetho njengabo-IP nalehlukuluza abantu eyenza laba labantu abafuna ukubana bezoinvesta lapha eZimbabwe besala. So ke esingakutsho yikuthi hayi uhulumende weZimbabwe kumbe we-ZANU PF owakhathi esiyehlulekile ukhanya ungathibili kalampendi ngohlubolo esilalo eZimbabwe.
Nomzana Mpofu, kuyini elikubonayo khona ngapho enkaya?
Ezitolo ngathi ukudla indlela ukuthi ezithengiswa zibona, kodwa-ke imali yokuthi sizithenge ayise. Sezwa lokho sesilandile kuyafika nje kuthi sizizwa ngabe ni 3 izinto zakhona. Ngakunike example 15 kwa. Sesi sithenga vele sikhona sizidla sisi. Sesiya sithi Christmas kwamanye ama shop lezi sizithenga. Kwamanye ama shop sizidla 8. Ungakhangela ifiweli vele emagarage nethi nawo si namagarage amalutshwane kule nkayi le shop. Ayikho. Ukudla akukho kunje amabizi. Into othiwa yimali emakhaya, ikhesi emakhaya, enzima. Kusebenzisa yona i-ecocase. U-ecocase futhi yena umsukinqindo sethu uphinde wa-introducer kuthiwa yi-2000. I-2000 yanana ithatha kuyena lowo muntu ozize khona okokuncane esithi zama uphilisa ngayo. Yena le ngikhangela umnyaka lowo obuyayo. Nxa kungaqhubeka kunje, kufana nokuthi sineke inkalakatha edira wona. Okuthi uzama ukubona ongale kwangikhona ungakubona. Okuyingozi futhi ungakwazi ukuthi lanxa ungazama ukuthi yothi ngeqele ngale kwangikhona, uye wela kwelinye iliwa elinye.
Mnumzana Sibindi, siyananzelela ukuthi kulo hlupho njalo kuzisebenzi. Sabona iZCTU likhalala umsebenzi, libotshwa. Siyabona udokotela bakhalele njalo umsebenzi. Lababalisi bathi mhlawumbe basoze baye ezikolo zivulwa nxa izikhalazo zabo zingahlolisiswanga nguhulumende. Kubona kusenzakalani lapho?
Ngiyananzela sibithi nxa uhulumende engalalela engavulanga indlebe walalela ukuthi isebenzi sithini, singafike esigabeni sokuthi kuluminyaka esingena kiyo sibili lizwe lithule. Ihola abantu limi ndawonye aliyindawo. Yikubona kathesi amadokotela esesitona sefuna ukuthi baholiswe ngemali yemzini i-US dollar. And ba-right abaronga. Ungananzela iZCTU, ngikhumbula vele ngale movie zisebenzi, zahle zakutshola ukuthi impendulo yalelizwe ukuthi siholiswe nge-US dollar. Singakhohlwa futhi abantu abaningi asesikhuluma kanje, ilezi zisebenzi zasuke emsebenzini eziku-informal sector. Labo yizisebenzi phela ngoba okwenza zangena ngale ukuthi imisebenzi yaphela ngayo. Bona abanye abantu kathesi xa kungasela i-hard cash esiyimali ebambekayo. Kunzima umuntu othengisa itamatisebele oyimenzele i-cockage. Umuntu othengisa ibhanane i-cockage. Besithi ngakuba le mali undaba aqhubeke eziphilisi. So kuzafike sise sibangeni sokuthi umnyaka esiyakiwa amatitsha nje besiyazakhala umsebenzi, odokotela vele sebekhalalile. Ngibona izisebenzi zonke ezijoyina. Labona abantu abasesikhuluma ngabo abakwi-informal sector. Bazajoyina labo ngoba kanti phela baphila njani nxa ibali ngasekho. So sibona ngathi impendulo lapho ekhona ukuthi uhulumende kaze ehlise avume ukuthi i-bond le-USA kulingane. And nxa kule ndlela masinye abahle bakulungise lokho. Babona ukuthi imali ye-bond njengoba kwakungathi ingqondo le iyalethwa nguminister uMthuli Ncube ukuthi i-bond iphume, yimpendulo. Ingaqhubeka ikhona, ngibona sibili lapha kusiba lenye insumansumane yendaba esabeka kuluminyaka ozayo.
Ingqobe isikuwe mnumzana Mpofu.
Izakhamizi emakhaya kunzima. Emakhaya lapha abantu abaningi baphila kakho khonokho okuthengisengisa nxa yokuthi lima amatematisi ebethengisa wona amatematisi nxa elima imbidi ayethengisa nemibidi. Abanye bayenza lokho kuthiwa kukurokoza lokho kudini. But kuyafanana noma umuntu okhona waze athole imali ibe ngengakanani, izinto ngale mashobhisi abe zikhulu. Nxa ungathi sithi ufuna inkomo, umfani kakhulu ukuthi ufuna inkomo, ngilethemba lokuthi vele inkomo yakhona noma ngebhonoti iyabe kuchame ebhizi around 1000. Nxa kuyi-US dollar ikhulumelene ingabe sona ama-600. I-US dollar ekayikho. Ngahamba kubokhwekhwe nxa usiyadinga ifiweli. Ungafika uthole i-US dollar awulayini usungenithenga. But ingaba le-bond note yazi ungalayina izini 6 or 7 hours ekulalelisiwe. I-economy phela sonto yokuthi ungapho kuvuka ekuseni sithi mina ngizalungisisa i-economy. Kumele uconsult kwenze isivumelwano labanye abantu abavele bele mali. Kuyala lokho kusiya phambili. Ongumnyanga njengomuntu osemakhaya, ongumnyanga wemakhaya, uzala lokho engumnyanga enjalo.
Ungasigqibela le ngxoxo umnumzana Sibindi.
Okungenziwa ukuthi uhulumende kazehlise ahloniphe inkundla yane esivele ekhona ukuthiwa yi-Tipala Negotiating Forum, engenise uhulumende, ingenise abaqhathi, ingenise lezisebenzi. Inkundla leyana engayihlonipha ayibize ayithole amacebo kibo kuthi lokho abaza kusuggesta bakuvumelane uhulumende akuhloniphe. Ngibona ngathi ngenza njalo kuzabe sokutshengisa usiyanga njengoba umbazesitho ekhuluma nge-consultation. Lo hulumeni ongafuna ukukonsult ofuna ukuzenzela into yedwa. Ngibona ungathi xa engakwenzanga lokho kayindawo abiza ama-stakeholders wonke akonsulte abalalele athathe izifiso zabo ilizwe elengxayiphose lingaba ngcono liqhubeke lisiya phambili.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kanye leyeZimbabwe Congress of Trade Unions. Ubekhuluma endawonye lomnumzana Sicelo Mpofu wayengumgcinisihlalo wenkayi Rural District Council okubandla le-MDCT. Belo sithandekile emhlanga we Studio 7. Abantu abaningi emaphandleni bakhala ngendlala eZimbabwe besithi izulu kalikani lonyaka, njalo kukhangelelwe ukuthi kuzaqhubekela phambili ukuhlupheka elizweni ngomnyaka ozayo. Abakhulume lomsakazo weStudio 7 namhla bathe kuzaba lokugedla kwamazinyo ngomnyaka ozayo. Kodwa ke abasekela ibandla elibusayo bathi isimo somnotho silakho ukuguquka ngoba uhulumende uselenhlelo ezokuthuthukisa. Ake sizwe besethula abakucabangayo ngokwenzakala elizweni.
Igama lami siyimkhula Ncube. Ngihlala esigabeni seGandangula, kudaluka ward 19 eLupane. Ngomumo okhona kumnyaka ozayo ngombono wami, hhayi izinto zizabe lokho zisanda ngokoma. Ngoba sikhuluma kunjana nje sidlale ikhisimusi kanzima kungalalutho elemuli ngokudula kwezinto. Yikho kumbono wami ngibona ukuthi ukuqala komnyaka omutsha kuza koma yonke into. Abantu sibili abazathwala nzima kakhulu ngoba akutshengisi lokuthi kuza kuba lokutshintsha. Umbuso lokhona uyatshengisa njalo ukuthi abantu kabawufuni umbuso okhona. Lokho babekukhethile akusazanga kwaba khona. Yikho ke hayi ubunzima bukhona sibili akula kutshintsha lutho. Ibunzima kuphela esiza kuqala kumnyaka omutsha. Ngiyabonga.
Ye mina igama lami ngo believe kaule ngofuma senika uTsholotsho ililunga le executive province ye Zanu PF Matabeleland North province. Ye umnyaka lo obuyayo 2019 ikhangelele ngibona ngani uzaba ngumnyaka olendlala ngoba izulu likhanya lingani kalikho. Singazi njalo kumbe mhlawumbe kuzadinda kodwa ngikhangele ukuthi inqezaba lendlala ukuthi uhulumende kumele lungiselele ukuthi asize abantu phakathi kwendlala engaka. Ngijele izifuyo ngoba njengoba ngathi sinjonge izifuyo ziyachuba kade sikunje abantu lako le ndlala sithi iyaqala ukuthi izulu lona liyakhanya nje izulu alikho. Njalo kodwa ngikhangelele ukuthi umumo wezinto uzaguquka ngokuhamba kwezikhathi ngokuhlela kakhulumende inhlelo zakhe zokuletha inguquko emumeni wesimiso somkhonomi welizwe. Ngikhangelele ukuthi izinto zabo lokhu zisiba ngcono ngemva kobunzima esike sahlangana nabo lobo. Ngifisela abantu beTsholotsho abantu beZimbabwe abantu bakithi abasendaweni ezijiyeneyo ukuzize kumagumbi amane omhlaba umnyaka omutsha omuhle lempilo enhle lengqubela phambili enhle lentuthuko umnyaka ka-2019 inkosi ingani ingasibusisa sonke inkosi ibusisele lizwe lethu leZimbabwe. Ngiyabonga.
Mina igama nguPrince Ncube. Ngibona umnyaka lo ka-2019 ngani uza lobunzima ngoba isomiso sikhanya sikhona njengabadala emakhaya lapha abanye ngabangalabantwana basemazweni baziphilela nje ngokuthi balime bephile ngakhonokho ababulimileyo bakuthole emasimini. So manje isomiso sesiwoma sinje ungathi kuzoba lobunzima mpela obukhulu plus nanku lebhondi lele yilo uhulumende njengoba engasithembisi lutho umehluko wokuthi kumbe ngaba khona umehlukonyana angasisiza ngawo ukuthuthukisa ilizwe.
Ngikhomo ngibentambe ukuthi nje abantu nje singaziphatha kahle until kufike lo nyaka sesiyakiwo lo sike singabaphephileyo kungabi khonto ezibhazamisayo kulabo bafowethu basezindleleni bahambe nabo ngegama lenkosi bakhokhelele kungabi khonto ezimbi ezenzakalayo kiwo. Ngiyabonga.
Laba ngabantu abethule abakucabangayo kumsakazo weStudio 7. Nxa ufisa ukusethulela okucabangayo ngomnyaka ozayo sicela usithumezele umlazelo wakho kuWhatsApp kunombolo ethi 012-465-0318. Ngiyaphinda njalo 012-465-0318. Loke ngumculo kaJays Marabini singakehlukanisi lokandaba zothi sibone indaba kade sikhokhela namhlanje. Abathengisa amafutha ezimota ngudlu bathi uyaqhela umkambo wokuthengisa iphetulo lamanye amafutha ensitha. Iningi lithi kusobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho welizwe kukanti-ke lokungavumi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wanqoba kukhetho owenziwa libandla le-MDC. Siliqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje olivalelisa wonke ebusitube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.